Iningi labesifazana likhala ngokuthi lokhu besengozini yokuthelelwa imikhuhlane yamacansini egoqela ingulamakhwa leminye okubangelwa yikungamanga kuhle kwemnotho kwelizwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yeGatsu Sisterhood emele amantombazana labesifazana abahlukumezekileyo bathi ngemva kweminyaka eminingi kangaka kwenziwe umhlangano weBeijing lokho esephulwa amalungelo abo. Unkosazana Debra Mwase walinhlanganiso uthi abazimiselanga ukumelela eminye iminyaka elikhulu njalo engakalungisiswa lawo malungelo.
There are still a lot of challenges that women face, particularly around their health. The major issue that they have is around sexual and reproductive health and rights.
Inkinga ikuhlukuluzwa kwamantombazana labesifazana kwezamacansini bephazamiselwe amalungelo abo ezempila kahle, babambe izisu lemikhuhlane ehlukileyo, kwehlise phansi impila kahle yabo kusiya phambili.
Unkosikazi Sibona Okuhle Buhlungu wehlanganiswe hashtag Whispers ukuthi inhlolisiso abasanda kuyenza iveza obala ukuthi amantombazana lokhe ethelelwa lula imikhuhlane yemacansini.
Abaningi yona lawa ama-STIs. And then for amanye most of them, because abama STIs ngakhangela endaweni ezinjenge Gwanda lapho kulabo makorokoza khona, abantwana bayahlukuluza ukuthi ekwanisa ukuya testa thola ukuthi kungabe kule gcikwana litholileyo kusuka kube nzima, ebesephila enjalo ngokuhlukuluzwa lokhuyana, ebesecine sedevelopha imikhuhlane yama STIs amaningi.
Okuchelisa lolu dubo uthi yikusela okusuka kwenza ukuthi abasakhulayo bethiye isikolo, abafana besiya korokoza, amantombazana ebanjwa ngamandla okuthengisa umzimba wabo.
Yeah, like iarea engengayikhulume eGwanda ngikhuluma ngayo ngoba asilanyanga sivela khonayo. Sithola abantwana besithi abasakwanisa ukuya esikolo bengaba ngama-dropouts, abaningi sebesiyaphekela omakorokoza kumbe abaningi sebesiyazithengisa imizimba yabo kubo makorokoza. So ukudropa kwabo esikolo kusuka kungezelele ama cases ona lama abuses ayenzakalayo kuma communities.
Ingcitshi kwezemfundo zithi inani lamantombazana afinyelela izifundo ezazivekelwe abafana endulo lokhe liphansi, kuthi lalelo eselithiyela isikole endleleni lokhe liqonga kubangelwa ekungamanga kuhle komnotho welizwe. Udokotela Perkins Muzedzi okhokhela ugatsha lwezifundo ze-engineering technology ekolitshini leHarare Institute of Technology uthi sokumele amantombazana athathele phezulu amathuba akhona okwamanje kwezemfundo ukuze ezithuthukise.
It's pleasing to note that the numbers are actually increasing. In terms of our admissions, it has been rising. Now we are almost around 35, 36. And so there is an increase in the uptake in terms of...
Siyajabula ukuthi sebethathela phezulu sibili imfundo yabo. Ngoba kudala babe balutshwana kuma 20, 30, 31% kulezi zifundo. Sikhuluma kanje lonyaka sesiku 35% yezifundi ezingamantombazana, okuyinto ejabulisayo ngoba impilo yakulezi insuku isidinga ukuthi labesifazana bangasaleli.
Amantombazana abikwe kusimo sokuthathu kwedlula abafana ukungena kunkinga yokwehlelwa imikhuhlane yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane le-HIV. Njalo bevame ukwehlelwa yinkinga yokwendiswa besasebancane begcine sebehlukuluzwa ezindlini. Ingcitshi zithi lokhe liqonga inani labesifazana abehluleka ukufinyelela imfundo yaphezulu yamayunivesithi lama-polytechnic nxa kulinganiswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika, njalo imfundo iyiyo engenelisa ukwehlisa indubo ezibhekana labesifazana kuyiwa phambili. Lo nyaka eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba linanza ilanga lokuthuthukiswa kwabesifazana lamantombazana ele-International Women's Day eMutare ngaphansi kwendikimba ethi I am Generation Equality 2020, Realizing Women's Rights. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.